Idam leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezibhalisa iGungwe, imalihloyo emafuku kanye lamawaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. Unkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingaze line kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele nxa sesifike kubenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicitshe vele ngoFebruwari.
Umnumzana Mleti Makwayiba yena odabuka emalihlowu uthi sebephelelwe isifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Ubuzima esihlangana labo bukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala bakithi damu lakithi lilungiswe.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi semalihlowu uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuzingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisupply amanzi. Isipiliwela sasisiba la manzi almost 3/4 of the year kuhle kula manzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themkosi Nyathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshelwe but kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyakotshoza and sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethula iManyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi uhulumende yena ukuthi angangeni laphana ikuthi maybe ule long lasting solution eyithula iManyange, imali yakhona eningi iya ethula iManyange. Ukuthi ithula iManyange ngaba right, then amadamu amaningi labe ngasela msebenzi ngoba even i-tap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thula iManyange.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority, unkosikazi Major Mnyonga, kaphendulanga imibuzo esimthumile yona. Umnumzana Givers Jabuli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaWard 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu, kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethula iManyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGungwe eGwanda South, ngu-Albert Ncube.